isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuZivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano wamabandla aphikisayo ePoland, International Re-Engagement Committee ihlangene lomphathi intambo kaHulumende uMnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho abacubungule khona indlela sokuthi eZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Ibandla leMDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, isithi adinga izikhali ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Asebeluphele labo baphaka sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokho ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Ibandla leMDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni, kodwa abikwa engatholanga lutho. Amapholisa la abikwa abele ncwadi ewavumela ukugoduza amahofisi eMDC, i-search warrant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwe ngabaziwa ngokuthi ngamashurugwe abahlasela abayimba igolide bebathathela impahla zabo. Umgcinisihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo usichasisela lolu daba kanye lamalungiselelo okwethulwa kombiko oqakathekileyo waleli bandla ngolwesibili.
Okukhona ukuthi thina icala kasilalo, njalo asilasizathu sokuthi sidinge ukuthi bafunane. Esimele sikwenze njengekhokela ngobaba uChamisa yikuthi sikhangele emahofisini ethu ukuthi laba abantu bathe bengena kabachiyanga behlanyele into zabo abazabuya sebezezilanda kusasa esibesidithi, ngoba sebekuzama lapha yikuthi batshintshe imibono lemicabango yabantwana baseZimbabwe ngodubo lolu esilubonayo ukuthi abantu ibuzane ukuthi senzeni. Bona sebefuna ukujikela inyoka ngapha ngakithi, kukhanya ngazani thina ethu sibabi ngokuthi bona sebehlulekile.
Kathesi lokho elingezwa emapholiseni, njalo kuyini elizakwenza njengebandla ngalolu daba?
Kingakayisithi esibiza amapholisa. Amapholisa yiwo abuye kithi besithi bayeswa kuthiwa zilamabhemba la asetshenziswa ngamashurugwe okungamanga. So thina bevele sesizizwile, so besikuvele sibamelile. Bona yibo abadinga thina, thina sidingi bona. Thina sidinga inhlalakahle kaZulu, ngoba thina esikubonile yikuthi baphumelele ngezizandla, akulandi ukuthi abantu pholileyo.
Ye, kodwa isisusa sendaba singaphi?
Isisusa sendaba ngesokuthi bona thina sikhuluma ngodubo esilibona kuleli lizwe. Kabafuni ukuthi indaba zokuthi akulamagetsi, akulamanzi, akulamali, akulamisebenzi sokuyinzila, basafuna ukuthi kukhulunywe ngakho. Senza ngazani zonke into zirayithi, so sihlela ukumela ilungelo likaZulu.
Selingaphi ngamalungiselelo okuthi umkhokheli wenu ayithule umbiko oqakathekileyo webandla ngolwesibili?
Hayi, amalungiselelo esibili asekhatshana. sesimelile nje olwesibili ukuthi ubaba upresident uMthamisa azise uZulu abe kumomenti.
Alesabela ukuthi mhlawumbe ungavinjwa njengeminye imihlangano.
Hayi, lokhu phela kuvele asento asonto singazibuza ngayo. Azazama ukuvimba. Kungenzakala ukuthi acine nje engasanelisanga ukuthi aqhume nabantwana baseZimbabwe. Kodwa kukhona ukuthi azisoze sakhe umuzi ngenduku. Izani seyasebenzisa induku kangelani ukuthi lizwe lingaphi. Thina njengebandla leMDC asisebenzisa induku. Sisebenzisa umlomo ukuthi lungise ilizwe laseZimbabwe.
Ngemva kokwethulwa kombiko lowo kukhona yini okuzantshintsha? Ngoba iningi lithi ibandla leMDC lalo akukho kunenge likwenzayo ukuthi liguqule isimo eselizwe.
Anxa besithi akukho kunenge esikwenzayo, mina kuyangidida khonokho ngoba indaba ekhona ngeyokuthi yonke into lapho ngamalungelo ethu khona esesizame ukuthi siyenze izame yilokhu isakisa. So nxa kulabanye abathi bona banombono ongcono kunalowo siwubonayo, sikhuluma kunjenje abanye abalandeli basemajeli, sikhuluma kunjenje abanye abalandeli bezilonda zodwa, iningi labo phandle lapha sebesesaba ukuthi bazaganyelwa ngamabhinza. So nxa laba abathi khona thina sesiphelele, bona bangaphelela abake basincika indlebe ukuthi banambuno bani abanciphisa abantwana baseZimbabwe. Ngoba limpi ekuleli lizwe aso yimpi ye-MDC yodwa. Thina njenge-MDC yithi esivumile ukuthi sihambe phambili, njalo naba esibashiye emva esilandela impi yethu sonke. Abantwana bayasezindlini apha ngenzindlala, njengoba kuvele kuyesabisa ukuthi asidli nxa sesiyasaba ukuthi nango abantu bethu ukuthi kulala sibakhanye. Sosokusezandleni zethu sonke. Thina njengebandla leMDC sibone ukuthi sihambe phambili. Into esiyaqala ukuthi sinqa kuthaya kathaya thina, kodwa kumele sinike sure ukuthi emva ngasikhanyeleni sisonke njengezigabanisibele impi yabantwana bethu yakusasa.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC, asenelisanga ke ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyane wamabandla aphikisayo oePollard eInternational Re-Engagement Committee ihlangene lomphathi ntambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho kucujongolwe ukuthi eleZimbabwe lingangena njani kumanyano weFamily of Nations njengamanye amazwe, ngoba izijeziso zenotho zikuvimbele lokho. Isikhulumelisa leli bandla uMnumzana Phukeni ukugcizelele lokhu lomhlangano kumsakazo weStudio 7. Uthi uNkosazana Khuphe uthi sebezasebenzelana ndawonye loMnumzana Moyo kulolu daba. UMnumzana Moyo laye ugcizelele wathi kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye lePollard ukuthuthukisa ilizwe. Lanxa iningi lezifuyo lacuba ezigabeni eziningi zeMandebeleni, ikakhulu eMathebeleland South, abanye bathi ezinye izifuyo seziqina ngenxa yezulu elikelana okwensukwana ezedluleyo. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, sixoxa loMnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye khonale eGwanda North, ongomunye osezama ukulima ngalezi nkomo. UMnumzana Ncube uthi indlala ibhahile kulesi sigaba, njalo ungomunye wasebegugile abathola usizo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo lanxa kungeneli.
Ukukhuluma nje kathesho mina ngitshengisini ngizakukhuluma nje ngibophile nje ngiyakhululwa ngoba okuzinkomo sokungani kuqinaqinile, kodwa-ke abantu labo bayazama, abanye abakhwanisayo abangalalutho ke vele bazange bayezini kulo hlelo lolukhona okuthiwa i-trend iyancedisa. Mina ngingalubona lapha kulesisigaba, angazi ukuthi ngincedisa njani, ngincedisa abanjani. Imasiza abantu bayazama, kodwa-ke abanye basebenzisa khona ukuthiwa ngugasopo lo.
Kodwa umumbu usunjani, ukhona yini?
Hhayi, umumbu awukho emasimini, kuyakhona kumila.
Ndithe inkomo seziqinaqinile, izulu lokho elisina?
Ngalithi ngapha liyaqalinga, liyana kwezindawo lingani. But lapho engikhona kathesi, sesihlukaniswa ngomfula lokuthiwa ngumntu owethu. ngaphana ngale kule shaka phakathi phakathi khonapho nje kuke kuyachiza chiza kwemala ngamani ayedelile kathesi nje kulamayezi kuphela kulazulu. So ngabe ngithi ukuthi izulu lakifo engakusho ukuthi iyalimeka nxa ule mpahla zokulima ukuhlanyela kungamila nxa uhlanyela.
Ye manje ukudla lokhu kuyaphathisa yini kakhulu? Sinanzelela ukuthi vele kuyabe kungekho okunye okokudla.
Yawu vele sizanzi angithi ukudla lokhu khona kuyabe kulekula nje wena ovele ungalaluti. Okwesicebo lokhu vele sakhulume ngakho ngoba vele nxa ungalamafutha vele uzakudla khona lokhu kukhona. Sidla khona lokhu kukhona akulandaba mbe kulamafutha mbe kulamafutha. Kodwa-ke ukuphathisa kuyaphathisa ngoba vele yakuvele ungalakho.
Banengi abatholayo ngoba kukhanya lalaba abalabantwana abasebenzayo labo bayalamba. Liyalibone beyibala limizi kumbe kuyathiwa hhayi lina liyathola mbijana.
Ngibona abantu bephiwa nje ngendlela yakho ukuthi baphiwe imizi yonke abaze bakhiphe ukuthi linye elisebenzayo lingavela hona. Okwangalezi nsuku sakubona ngaleyo nje. Okutho ukuthi ngenzakala ukuthi kuba khona kweminyango abanye abantu ababeqayo. Kumbe bephambanisika ukubhala kumbe kuphambanisekeni njengokuthi izinto zabe ziphambaniseke.
Lowo ngumnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi seMzimunye eGwanda North. Asebeluphele labo sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokhu ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Lokhu kuza njalo ngesikhathi iningi emaphandleni libhekane lendlala embi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe, lamlela.
Akubizozwayo emaplazini abalise leTimber Farm eThindeni kofakazi kane leDeep Four esigwimini seGwanda lapho abantu abavele endaweni ezijeneyo zelizwe bethwe gwaqa ukuzogola amacimbi ukuze baziphilise. Laba bantu bahlezi ematendeni lemshasheni egangeni njalo bathuba sukuniswe ludubo olusemakhaya. Unkosikazi Gladys Ncubo leminyaka yokuzalwa engamajuma esificaminemibili lanhlanu 85 uzuke emzini wakhe esengezani esize emkhothini omacimbi eTimber Farm. Uthi udubo lokunakekela abazukulu ngemva kokubhujelwa ngabantu bakhe ludale ukuthi asukumele phezulu esizwa ukuthi sekulamacimbi.
Ensengezani ngiyahlupheka ngilabani abantwana baphela ngizihlalele ngilosisi wamoka 1926 mina ngezalwa 1935 umntana wami wafa wachiya abazukulu esikolo kufuna imali khonapha ngikwanisa ukuhamba ukuyale ngiyadinga bona ababangakwazi ukukhama lami ngibakhamele baza nginika lami imbasela badalela abazukulu bami esikolo. Into engisusa kuze ngibuye lapha angilenye iplan engayenza.
Esinye isakhamuzi esivele esengezana unkosikazi Magadalini Dube oleminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lasificaminemibili 68 ukhala ngokuthathelwa amacimbi ngabanikazi bamaplazi lapho bebathola bewagola.
Lo mnyaka hhayi ngubi siwile indlala esithwele senzile secina sithi singene emapulazini. Emapulazini bayasiqotsha futhi bayasigijimisa asakwazi ukuthi siye ngaphi siphilele ngaphi. So khonapha hlezi nzima lokuthi siyathina sakwazi babuya basithathela amacimbi basithathele konke. So ukuthi siqonde ngani singabamba siyakhanya ukuthi ekhaya abazukulu bayadla abantwana bayaphila le mpuphu siyathenga. Besicela ukuthi labathengayo basithengele ngentengo ephezulu ukuthi izinto zonke ziyadula.
Eplazini leDeep Four sixhumane lomnumzana Vincent Moyo layo leminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lasificaminemibili. Uma uthi usele iminyaka emithathu egola amacimbi kuleli plazi njalo uthi lo nyaka wazange aba maningi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Abekhona kwathi kusithi ukuma kwezulu laphana la singana ayama kodwa ade vele khona mancane lidize libuyile izulu kathesi avumbuluka sibili wona kamalanga khanyayo hayi asikho. Hayi thina nje ngathi ukuthi ngize ngithole imali yokuthi ngiyethenga impahla ngabe khona labo bamacimbi lathi basiphathele impahla lathi sithenga amacimbi.
ngaphandle kwezalukazi labokhulu abanye bakade begola amacembi bagoqela izisebenzi kahulumende ezibalisa amapholisa lababalisi. Ibhakede elilodwa lamacembi belithengiswa ngama-rands angamakhulu amahlanu 500 rands khona legangeni. Abanye abagola amacembi la ngendlela yokuziphilisa bavele eBedbridge, ezishabane kanye lasemperengwa. Ukuvula kwezikolo sekutraining labazali lisehluleka ukubhadalela abafundi indleko zesikolo. Unkosikazi Santa Mabuya oyestezi uthi njengabazali babhekane lodubo lokubhadala indleko zesikolo.
Silobuzima babantwana njengoba izikolo zivuliwe zinje, asila mali. Ibhuku elilodwa, i-counter book, liyenza $38 lilodwa. Konapho umntwana ufuneka amabhuku angu-24. Shuwa ubuzima esikhangelane labo bunzima kakhulu. Konapho ekhaya lokudla kwakhona akukho, angiholi. Konapho ngicabanga ukuthi ungcono bengahambi. Angikwazi ngiqalisele ngaphi nsiya ngaphi.
Ngaphandle kwendingeko zesikolo, abafundi babhekane lendlala elakho ukudala ukuthi bengayo esikolo. Kodwa amantombazana wona abhekane lodubo oluphindwe kabili. Kuthi unkosazana Pamela Ncube owesidezi.
Sikunzima lo nyaka, abantwana bazahlala phansi. I-school fees ziqansile, amabhuku adurile, ama-uniform ayadura. Thina vele uthi lo dubo oluningi, ikakhulu indlala, ami nginje ngikhuluma nginje ngilambile. Wathi uma umntwana uyahamba edleni, futhi sikhumela abantu njengabantu abangamankazana, amapheti phakathi eli-1 li-$20, bahambe bethina abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe WODAS, unkosikazi Juliet Nkiwani, uthi kulobunzima obukhulu emaphandleni.
Khona ukuthi abantwana bahamba bedleni bethwele mphakobana bakwazi, kulobunzima kakhulu kakhulu kakhulu.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa babhekane lendlala embi kuleli njalo bafuna ukuncediswa ngokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu kumnyaka edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Adet Ncube.
Eseselithiya ezandleni zika-Chris Gande we-Studio 7 okwesikhatshana.
Lingani tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Siqoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhakile kuzizalane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetsheya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabo.
Ya, ungasitshela mama ingendaba zenhlanganiso ezijiyeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani. Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba nje.
Kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokho?
Angazi ngoba abantu bengafika lapha bajintsha angikwazi ukuthi kuyabe kunjani ngoba even lokuthengisana lokwenzana kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni.
Ye, akusitshele ngalona lolu daba lokuthengisana. Sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Le into yeke yaduma kudala especially lapho abantu basafika ye babebantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Asazi abantu abaningi abanye ngathiwathi ngakhuluma ngamazimbabwenzi bebasithi vele ukuthi uhlanganisa amazimbabwenzi anye babuthi ukuthi amazimbabwenzi amazimbabwenzi asithembani. Yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane. Ngoba abanye abantu ukuthembana la mazimbabwenzi abakukwanisi ngoba Yebo, safika lapha abantu abaningi befonela iziphathamandla ukuthi lo ngubani simbonile lapha kala maphepha abantu bese bethengisana.
Manje okwemali lokhu esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso bele nhloso yokuthi batshontshe imali yangikhona. Kuyenzakala yini kumbe kucabangelana?
Kuyenzakala. Bathesa ukuthi uthi abantu bethembeke. Abantu into lezi yenzakala abantu abaningi abanye bababitshela kwezinhlangano. Abantu bakhuluma ukuthi engxenye abantu babetshayela iy'mali eziningi. Then umuntu obabe ele mali ebese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu. Bona bethunyezelwa imfanekiso yezindlu zabomakhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo kubhahile na?
Oye, kulokhu vele into eyenzakalayo sibili. Ngoba ngiyazi abanye babethengela izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota. Le into eyenzakalayo ukuthi ungathumeza imali ekhaya abantu bebethatha imfanekiso yabomakhelwane bethi yikho sikwenzayoni lokhu uthumela imali. But ngapha abantu babengakwazi eBritain lapho abantu basebenza nzima. Ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe sikuNorthern England. Kuyawufana ukuthi ukhudumeza indlu ngoba kuyaqanda. Abantu basebenza gadalala. Bethi ngithi ngincedise ekhaya kumbe ngithi ngizikhuphukise ukuthi mhlana ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe. Ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya. But ungakwazi ukuthi ngale bayakuhlela imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli. Ngithemba liphilile. Ngingalala ngiyabonga.
Lo ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo kuvikezayo lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa nonkosazana Sokoluhle Ndlovu, umbalisi eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sihlaziya impilo yababalisi besifazana kanye lamantombazana afunda emaphandleni ngesikhathi ababalisi bekhalale umsebenzi.
Abazalisi besifazane yibo kakhulu ababhekane lohlupho lolu kakhulu. Bakubona ukuthi vele abanisi bangabafazi kunokhu lokuya ukwethusela abantu abakuthi ngabafazi bayathusela amasinyane besabe njalo futhi kunokuthi ngabibe bagcina kakhulu izimuli. Kuba nzima kakhulu ukuthi nakonke ukuphila kwabo besemaphandleni khona ngale kumele aphenduke ngapha kumbe edorobheni siye emolini. Imabhasi akhwelile kakhulu, umbalisi ngeke aze akwanise ukuthi ziki ngaziki akhiphe imali edlula i-R100 ebuyela endlini for amaziki amabili azima ehole. Ngapha kumele athenge ukudla, ngapha kumele ahambise abantwana esikolo. Vele sekunzima kakhulu, kokugcina sokuthi imuli eziningi zazibona sezifilika ngakhonokho.
Kule nhlanganiso eziyake zinika abantwana laba abangamantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, kumbe zibafundisa ukuthi bazithungela wabo. Liyababona yini khona ngapha ezikolo zemaphandleni?
Babakala isikhathi sokubuya, kwezinye isikhathi ababuyi. Kodwa abantwana labantu abathwele nzima, abanye bathune vele engasabuyi esikolo ngoba vele engavele aziphambanise ka-1 esesiba nenhloni ekhetha iviki yonke enjani engasabuyi esikolo sokuphambanisa ekufundeni kwakhe khonokho ngoba akalazi imfanelo zokusebenzi. Inhlanganiso lezala ziyabuya ziphinde zidonethe ka-1 bese behamba. Kulabanye abaqalayo nebhokhomwane abalakho okubancedisayo ngoba khathesi intengo yamaphizi vele isiphezulu kakhulu.
Kodwa inani labantwana abangamantombazana lilungile yini lalo ezikolo kumbe liphansi kweli labafana?
Inani lamankazana lokho lisehla mbijana. Abanye babakuyehlisa yikuthi khonokho ukuthi isimo selizwe asimanga kuhle, basele imali zesikolo, bekune ngokuhlela izinto. Abanye abantu abaqine sebeyengeka yokuya kwenza yabona kulala abana bakhorokozayo abamaligamengaziwa bakhona bayengela ekuceleni abantwana sisiyakwenza nabosesengaqedi nasesikolo.
Bakhona abanika abantwana ukudla kumbe babuya nje belambile esikolo?
Ukunika kokudla kusakhona ikakhulu ezikoleni zeprimary. Nxa ukhangele ezikoleni zesecondary akula. Kwakuyukuthi emekhaya ke bekungela kudla, umntwana nalana uzabuye elambile, tshoni elambile abuyele futhi ekhaya kunjalo nje. Abanye kungeke kudliwa ekhaya kanye ngelanga ntambama. Ekuseni evuke njalo ehambe i-distance ende ezezofinyelela esikolo evele engadlanga. Lokufunda kucela ngasaphumelele.
Manje kuyathembisa yini ukuthi uhulumende engalalela izikhalazo zenu njengababalisi alengezelele iholo?
Ngokubonga ngoba umkhokheli we-finance Mthule ekhulumile ukuthi khathesi uhulumende akalamali yokuthi abhadale ama-civil servants. So lathi asikwazi simelele sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani, ngoba kodwa ithemba seliphansi ukuthi bengasilungisela.
Manje libona kuphetha ngani khonokho kuswelakala kwemali yababalisi lezomnotho welizwe eziphathise abantu nzima?
Kuyathuma sekusila nzima ngoba khese sibona ukuthi kwezinye izikolo, ezikolo kakhulu ezisemadorobheni, abazali bo asebebhadala ini amatisha ukuthi bafundise abantwana kuma-extra lessons. Kodwa nasesikhala laba basebemaphandleni abala abazali abangakwenelisiyo khonokho bazakwenza njani? Sizabona ukuthi i-education izayehla phansi kakhulu ngoba abantu ngabanye basezele kukwani abala abazali bazele kukwanisa ukubhadala imali lezi ezama-extra lessons ezibhadala ngama-US bazayenza njani? Ababalisi abanye bakhona emsebenzini kodwa bahlezi abafundisi. Ngesaba nje ukuthi kuthiwa ungabangekho emsebenzini zaqotho, kodwa sikwazi ukuthi bahlezi nje abafundisi ngoba bakhala bethi imali encane. Abanye balandikenza amabhizinisi ezikolo khona bethengisa amabhuku lokunye.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sokoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxelaye esenyathi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Sake yomculo ka Master KG lo nonxebo esithi Jerusalem. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iComittee yePolat e-International Re-Engagement ithi isizasebenzelana ndawonye nomphathintambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo ekuboneni ukuthi eleZimbabwe liba lobudlelwano obuhlela amanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.